ngiyabona ngantwa iza qedwa isikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe leRussia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that sebulalise abantwana abaningi, ama-general amaningi asefile khonapha empini yona le, and they have not got anything. Isikepe eziningi has been sunk and things are not going his way. So ukungantwa kwakukhulumelanwa, he should have accepted ama-terms e-Ukraine ukuthi i-Russia mayiphume e-Ukraine all the way back to Russia, and kuzaba le peace khonapho. Ngiyabona i-36 hours ababezicela lezi eze-Orthodox New Year, hayi ama-Ukrainians athi babeyenza khonokho kwama-peace treaty okwesikhathi, but then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani impilo eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it, I think, until summertime, ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impilo iyabisiphela, ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi, and they are training i-Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May khonapho labo April siyabe sesibona ngantwa impi iyabe siphela, ngoba i-Ukraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.